amaphepha aphanyekwe emthethweni ndaba ngumnumzana ophethe impofu omele umongameli Emmerson Mnangagwa labanye kudaba lokungena kukamnangagwa esifundleni esiphezulu sanobhala jikelele kubandla leli aveza ukuba umnangagwa akumelanga abotshiswe ngabantu kwele Zimbabwe. Iphephandaba le-Newsworks lekanyele i-Sunday Mail abika ukuba umpofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zonke kubandla le-ZANU-PF uphanyeke ngolwesihlanu amaphepha okuzama ukuvimba ukususwa kwamnangagwa esikhundleni okudingwa ngumnumzana Sibert Musengezi emthethwandaba owe-High Court. Musengezi uthi umnangagwa wakhethwa okungekho emthethweni ngolwezi ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lincedisana nomnangagwa labanye. Umpofu uthi umnangagwa uvikelwa isisekelo sombuso welizwe ukuba engabotshiswa. Ngakho-ke uthi akumelanga umthethwandaba owe-High Court uthonise umnangagwa. Kodwa umsebenzi uthi umthetho kumele usetshenziswe ngemfanelo ukwenzela ukuba umnangagwa asuswe esikhundleni kufakwe umuntu okhethwe ngamalunga e-ZANU-PF. Uthi ngamanga aluhlaza tshoko akhulunywa ngumpofu ukuba kasilolunga lebandla elibusayo. Omunye wabasekela okwenziwa ngumsengezi umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso e-Tyson wabantu ekhankasela ukuba umnumzana Xavier Kasukwele angene esikhundleni sikamongameli.
Lo ndoda okuthiwa ngumnangagwa ukungena kwakhe embusweni akangenanga ngendlela eyiyo, wangena ehluthuna, ehluthuna iphathi yabantu, ehluthuna iphathi yethu. Besidlala sivele sihlala sikhuluma ukuthi kukhona impambaniso, into ezingayisizo ezayenzakalayo ukuthi lo ndoda angene. Ma ukhangele le court case athi ikhuluma vele into eziyiqiniso ukuthi ungathola ukuthi le Central Committee yona leyo ethi iye yaphendukisa umnangagwa yawathatha ngapha amandla ukuthi okokuqala ukuthi ihlale ikhangele indaba zephathi, okwesibili ukuthi iphendukise ilunga lomhlangano elaxotshwayo kumbe ixotshe amalunga omhlangano.
Kodwa umnumzana Philip Gawule okubandlela ZANU-PF uthi alulamkantsho udaba lukamsengezi olusemthethwandaba.
Umnangagwa wayengaxotshwanga, umnangagwa was still vice president of the party. Then kwakule kwaba le okunye ukuphambana engingakutsho okwakubangelwa isimo sikamongameli owayekhona ngaleso sikhathi uMgabe, ngoba amandla ayesethethwe ngumkakhe lamanye amadoda amanye amamenemene ayeduzane lo mfazi kamongameli. So yiwo ababekwenza konke khonoko ukuthi beguqule izinto beyenze into abayifunayo. Isekelo sombuso siklie, kodwa ngithanda ukuthi ngicizelele futhi ukuthi kulilungelo lakhe umsengi ukuthi ayenze lokho akwenzayo nxaye, kodwa but besemkhumbuza ukuthi kabuyele ku-Article 7 ukuthi nxa ilunga le-ZANU-PF akhangele ukuthi yatsho ayicazulule kuhle i-constitution yephathi ukuthi ithini.
Umnangagwa wakhethwa lidala le-ZANU-PF Central Committee ukuba angene esikhundleni kulandela ukususwa kukamgabe ngenkani esikhundleni. Ibutho lahluthuna umbuso lisithi kulabantu abagangileyo abasebegombolozele uMugabe. Ngimele iStudio 7 eseMaryland ngoGibbs Dube.